Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezana ekwanda sawathi izolo, umphathi intambo obona ngeziphathalane labesifazane, unkosikazi Sithembiso Noni, uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kunalezo ezingazwananiyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi, labantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abanezimulini ezidla kuhle, abantu abanezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
IZimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 babe sebethathile. Khonokho-ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondisi ogaza lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi emandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Umnumzana Dennis Ndlovu, umninimuzi walapho uqhutshelwe umkhosi oseleminyaka engama-25 ehlezi lomkakhe, uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Bakhula lokhu engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hhayi indlela yami le eyayifundiswa ngabadala inhle. Hlonipha uzetise esikhathini sonke, ube ngumuntu olwenzeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxaso sisidi isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ubekezele ezimulini.
Sathatha ngo-1973 ngo-January 25th ezithathweni. Asiko ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi. Uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele, ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa lakho elihle.
Umntana kumduduzi uthi bayilokho abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukubuthelela into zasithela awula ukuthi umntwana ofana awulathi umntwana uyadlala enkomeni, kuvela isikole yakumthele uhambe enkomeni weekend awula sikhathi sokutshona udlalo lombongo asike simini ukunathanaba onyeni ngabomzwana akundawo lokuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwe-BIM ohlala labana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kukanina esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli, uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali.
Ukuthi bathande izihlobo zimuli zabo, akulamuthi umuntu umzalwane.
Umfundisi webandla le-Lutheran u-Reverend Sikhumbuzo Dube laye ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi kungabi lamlando komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho-ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli lugqutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Studio 7 ngisesengezane eGwanda South ngu-Albert Ncube.